Bele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 lwezi 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lowu mubi ukwendlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengemember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayina ephasisa umthetho owe-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, kodwa usolwa ngababandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kuloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ukusela, liqedwe ubugebengu. Ukubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu okuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomidi ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayemukeli uMnumzana Tendayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhe le-MDC bengemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi-ke kuwoza Friday livikisi leqembu le-Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika abanye besithi bebiza yirumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edale lephalamende. Umthetho we-MOPA uzathatha indawo yomthetho we-Public Order and Security Act, PORSA, wona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabaningi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye iingcweti kwezemithetho labebandla eliphikisayo le-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owe-PORSA ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edale lephalamende njalo elilunga le-MDC uMnumzana Kucacaphulu, yena olilunga lekomidi yedale lephalamende ebona ngezemithetho, uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba la malunga edale lephalamende ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiPOSA.
Mina ngibona ngazani umthetho lowu mubi ukwedlula iPOSA ngenxa yokuthi iPOSA ibivumela ukuthi nginjengemember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwe-MOPA angivunyelwa ukukhuluma nabantu kuconstitution yami ngingaphiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobumenemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhatshwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitritini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle njalo bechothoza nxa kuyikuthi bafuna ukuchothoza u-MP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene esitritini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwa avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge-MDC lina lalikhona kukhomithi ekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalele ephalamende.
Okwakuqala babe bephambanisa kuthi bengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikhomithi kayisiyo epasisa umthetho. Ikhomithi kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele omunye lomunye evotela lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho lo ocindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba abafuni ukuthi abantu bakhulume. ngiphume bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umuvi ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi MP wakho wavota esithini mina angisuye MP wavotela khona lokho njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe
Mnumzana kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalela eParliamente njalo elilunga le MDC limuzwe ixoka lapho icingweni lontungameli inkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo Untungameli uthiniphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF Mnumzana Believe Gawule yena othi ukuguqulwa kweposa kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukwesula yonke imithetho emibi
Akula lizwe lingalamthetho yakhe. Elizwe lemthetho emelivikile. Esakubonayo lapha ngabo January abantu bedinza ama properties lani. Kumele ikhulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu. Ngokunjalo imthetho enjengayo le iyabifanele mntungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akulamahluko phakathi komthetho lo lephosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
Iposa yayimbi kakhulu ntungameli. Akula nto yayimbi njengeposa. Iposa yayimbi kakhulu. Singabe siyilinganisa imithetho le leposa ngoba kususwa yona iposa sokufakwa imithetho efanele abantu. Yani iposa ingafanelanga abantu leyani imithetho enjani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela abesebenzisa ngayo iposa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Akula police eliza hlukuluza umuntu. Ngakwezomba ngazo kumbelani konke okunye ukuthengisela akula ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF uxoxe le ntungameli inkomo la ekobulawayo Ikomiti yedalela eParliamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kaHulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezano PF eyale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgcinisilelo wali committee umnumzana Thandayi Biti owelilunga le MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Ikomiti kabithi le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyachazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwele Melika okuyimali eyayiphiwa inkampani yiReserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedale leParliamente kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezano PF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBiti njengomgcinisihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezano PF laba ikuthi amalunga eMDC ayalile ukuya edalela eParliamente izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ubekhona kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi amalunga ezanu PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla
benzeka kakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli uTendai Biti inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe ibusela liqedwe ubugebengu ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa ama report lawo aweParliamente bakhetha ukucatsha ngemva komuntu ngento engasebenziyo nje
abezana uPF laba bengaqhubeka bengayi ngitsho la kwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusijoni ke konapho Ncube ngoba kuyabe kungasela lutho lwenzakalayo edalela eParliamente
yebo kuyabe sokusitsho ukuthi sekudlalwa nje eParliamente okuzabe kusitsho ukuthi ivoti lika 2018 lasebenzutho abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho okwenzakale parliamentary committee, accounts committee, public accounts committee. Kusengachithekela wo wonke ama portfolio committee aphethwe ngabantu be MDC kumbe ngathi opposition. Kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezani PF. Kuceni parliament ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku 2023. Kumele ke into yona leqathelisiswe kwabazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayisebenze umsebenzi wokuphika ngabantu balwe nenkohlakalo kwachaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imkhonomo ukhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku public accounts committee
emthethweni ncube i-committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa loludaba emthethwandaba kumbe okwepharlamende kuphelela eparlamende
okwepharlamende ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers ukuhlukaniswa kwamandla abepharlamende lawabe executive lawamacourt inkantolo kayingeneli emsebenzini yepharlamende ngaphandle kokuthi yona iparlamende icommittee kumbe iparlamende sihambise udaba oluthile enkantolo
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe lentungameli inkomo ekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uzulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So iminyaka emibili lokhu wangumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni kodwa abantu beZimbabwe bathi waludeza olulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka 2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagapha avuzayo nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa impupho amafutha lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sesingamadola alitshumi lanhlanu kuthi impuphu yayingamadola amane isingamajuma ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kamuse Harare uthi xa uqathaniswa inguquko yabakhona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulo mehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi ngizasebenzisa o-2000 safika ku-2008 sase singani siyabona abona khona. Izinto zazivele ezinzima sasizwa abazali bethu besithi hey akula mali akula kudla kulani kwakuvele kunzima kodwa kuze kungene i-inclusive government laphana kwaba ngani kungcono so normally thina mase sikukompare sithi ha uMgabe wayengcono but sebesikhangela that period e-inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kaMnangagwa wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe ngizakhuluma kakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende abasithi ngama-civil servants te sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende nxa kungaba le inflation uhulumende bezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje imbi inje uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants ama-salaries lonke eme-one ndawo.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Thembeni Dube uthi uMgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa kungabanzima ikhulume labo somabhizimusi.
Mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi uMgabe ubengcono kakhulu kulo Mnangagwa in every aspect. Khanyela kathesi ama-prizes akhwele nge-more than 2000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85 kathesi iyi-$60 i-2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3 kathesi iyi-$40 i-5 kg. ama prize akhwele kakhulu and then is just a quiet leader. Uthule aka comment kakhulumi lutho kumbe ukuthi azwakala ukuthi kanti yena vele umi ngapi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi umgabo wengcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafazwa Sibindi uthi indiwe yaseZimbabwe zabangela ibo bobabili umgabo loMnangagwa. Ngakho ke kunzima ukuthi uMnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukaMnangagwa nginembusweni kuletha ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe, ikakhulu inotho yethu siyananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasenelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Umnumzana Mabutho Moyo, ilunga leZANU-PF, uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvuselela umnotho ingaba buhlungu kwakhathesi kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngoba uMnangagwa kwakhathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona khathesi sesebuhlungwini but hayi sesilande emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owayengafuni ukuthi ezwa abantu becomplainer wayevela thatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathi wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usephumele ohlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvuselela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isindo ngesiqubo esesabekayo ngemva konyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokho ekwakhutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202465038 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wela kwele Somalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezi zalwane zelizwe lakhe esezihlala esikolweni salelo lizwe iNairobi ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni ama-Arab. Samukelwe ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye obona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilizi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakobulawayo babe lomhlangano lenkonkeli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikhankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze ukunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ubugwelegwele buripotwa ngaphi? Singalwisana njani lobu bugwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini i-corruption.
Umnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha istokhu
sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhangele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zizasenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengozulu kabulawayo senzani ekusizeni ukuthi inhlelo zokuqhubela phambili ubulawayo ziqhubekele phambili. Ngokuba nezikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lathi silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle elokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiwe ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa futhi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane edalele parliamente engowe MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqhathekileyo singase sikhuluma impilo yabantu abasha ikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubhajethi le khona ibi week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bacreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangelele ukuthi bazacreate imisebenzi emingaki. Kubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment le-job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama numbers le-plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abatsha abasenkulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekhoyo akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashowcase i-art yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika, abanye abawuthi yirumba, becula bese labuso. Asizweni uEzra Chisesbanda ixoxa lo sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Imfilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcus Banda. Usikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunikayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela ngani.
Gama legroupu salikhetha ngesiqinti esihlala kiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhodela onyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso Labo Vuka Ndoda.
Iziginci zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ngincediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar, uNoli Jodube udlala i-sub-rhythm, uProgressi Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar, uKosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungulwe ngo-2011 kogodlwayo.
Hayi budoda, uyazizwa ukuthi zithini luhlelo Woza Woza Friday's Lane Sees Express Band.
We'll be right back.
iqembu lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi beZimbabwe, yikho nje livandela kanje.
Kulo Jazz Marabini, oMarcos Banda, Indolwane Super Sounds, oChessy Skuza, yikho kwenza sagcina sesihlabela, okwenza sakhetha umdumo lowo. Sabona ukuthi uMarco njoba sedlule emhlabeni, ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa. Ngezwa abantu nje besemukela besithi hayi, umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule message emqoka.
Uqakathekile usinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho.
Njomo Sithembayo, isikhathi sedlule kumangoye, ungaphosayo ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi.
Cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo. Besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu lethu. Sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli kwindawo ezithiyethiyeneyo. Eflabhuzi lizathola i-diski leli kosigida investment. Inamba zethu 0775 703 757. Siyabonga.
Uqakathekile kusinake
ziyagijima ingoma zakhona. Umdumo wechebelika baba asokuchaya ithabathaba lokhu bengikwenza ngilo sikhutshiwe Dube omele insiza Express Band ibesikhotshise labo kuhlelo woza Hosa Friday. Mpela sonto emnandikini lonke, igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter de Jong uthi engasuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingaja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanju usethulela lolu daba.
Iqembu leHighlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League leFC Platinum kusasa enkundleni yemandaba. Njalo umqeqeshi weqembu leBhosa uHendrik Peter de Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni ukuba ukhangelele ukuba lumdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu leFC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seligue. UDe Jong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula, kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sewakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Kungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka sihlezi endaweni yethumi lambili engalanini yemklomelo. Ngoba mina iqiniso yokuba ngaqashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yokuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leManchester Diamonds ngemva komdlalo walo lele FC Platinum, kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana lele Bulawayo Chiefs kanye lele Chapungu. Kusenjalo iqembu leHighlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube, yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors, lona elizadibana lele Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we-2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wala lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama, lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwispaya sikagroup H ngele Algeria, lona elibhaxakule le Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki, iqembu leTel 1 lizemukela ele Triangle United ngase-Ascot. Iqembu leChicken indizadibana lele Wange ngaseluveve. Iqembu leHerentals lizadibana lele Johannes Stars naseNational Sports Stadium kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leChapungu ngasePawpaw. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizemukela eleBulawayo Chiefs ngaseVengere. Iqembu leDynamos lizadlala leBlack Rhinos ngaseRuvaro. Iqembu leYada lizangqinana leCapes United ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu lezePC Kariba lizadlala leHarare City ngaseNyamunga. Imele Studio 7 ngokubulawayo nguJoseph Njanji.
Asikethi sesidliwa ngumango yisesilivalelisa okwamanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.